soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Abalimi bakhuthaza ukuthi baqale ukuhlanyela ukukhanyisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Kulo kuxokozela eZimbabwe lapha amapolisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, umthwakazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano esabambanisa amabandla amabili athi iZANU-PF leZapu. Abantu beZimbabwe balemibono etshiyeneyo ngosuku lolu osuleminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 lunanzwa. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMatabeleland South.
Kuzulu lukhathi kakhulu emuntwini wonke othanda iZimbabwe njalo umuntu wonke othanda ukuthula. Sinanzelela ukubana lisuku luyabuya ngemva kokubana sokuqale intangani kuba lokudlwangudlwango elizweni. Kwazekho amabandla amabili lenkokheli zethu ezimbili zahlangana ndawonye zalethe abantwana beZimbabwe ukubana babone ngeso linye njalo baphile ngokuhloniphana. Ungakhethi umbala, ungakhethi indawo ukuthi enzile nangaphi, ungakhethi njalo ukuthi ukhuluma lini bani.
Sibona intsha ingasaluqakathekisi, iwuphi umbiko elingawupha kwabasakhulayo?
Mbona ngami kuphendula ukuthi futhi thina abadala ukuthi sikumele kufanele ngenhlelo ezigaphikileyo ezokufundisa abantwana bethu ukuthi bakwazi ukuthi sikulele lithole ngoba akungeke kube lisuku nje kuphela esikhuluma kunalethana kungela kuhlalisa abantwana phakathi batshele ukuthi okuyikho kwaba kuze kube laleli suku kuyini njalo okuba yithi leli suku liqabuke ngani kubantu bafundisa.
Sikhangela imbali yosuku lolu lokwenzakalayo khathesi. Ubona sengathi okwakufuna ukuthi kufezwe i-unity eyaba khona ngosuku lwe-Unity Day kulokhu okusakhona na?
Ya, singatsho njalo kwakuqala sikhala ukuthi ukukhululeka kwabantu beZimbabwe ukuthi ungabe usuke eMtoko, usuke ePlumtree, usuke eBadbridge, usuke eBinder nokusuka ngaphi. Awukhethwa ngombala, awukhethwa ngumhlobo, uhamba ukhululekile. Nabayindisayo bayendisa abantu babo ngokukhululeka. Sike sikhangela futhi langendlela imisebenzi ebuye ngayo, langendlela uhulumende amunde ngayo. Ungananzelela thina lathi ngapha eMaxaw, abambelisi labo kwi-executive esingathi ngama-ministers bekhethwa bevelela ngapha kwelakithi. Njalo akunamuntu ongakhulula ukuthi kona ilizwe libuswa nganyanye ngapha akula bantu. So ngenxa ye-unity nangenxa yokubambana ngenxa yaleli langa yikho osokulethe konke lokho. Ngaleyo ndlela ngibona mina usuku lolu lwaba lihle ukuthi libe khona. Nasemisebenzini eminye eminengileyo kuyakhangelwa ukuthi indawo le ibhalansile, abantu bonke bathola ngokulinganayo imisebenzi kuzeyikhokhela.
Umnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMatabeleland South. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Makhandiwa Dube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
Hayi kakhulu baba, thina asizange saluqakathekisa noma kuyikuthi abadala kumbe bangena bezama ukulamulela abantu kumbe babesenzani. Thina njengabantu ababesesibutheni sesibelethekiwe kufana lokuthi unikwe i-order kuphela ukuthi sekwenzakele lokho, asizange sikuvume njalo ngikhuluma nje kusasa izipra yonke elengqondo ubuchopho obupheleleyo uyabefake ezimnyama kule ndawo amele uma kuthiwa u-10 ame for 20 minutes ukurepresenta abantu abangu 20,000 okukhanya yibo ababulawa khonapha noma thina singayazi ihlipho ukuthi njani. Mbona ngathi thina asizange sathi thina leyo nto siyayazi eunity ngoba mbona ngathi abadala laphana babesenzela ukuthi abantu sebephelile bebulawa abantu izigebengu.
Kwabatsha lingathini sikhangela usuku lolo?
Kakhulu esingakutsho kwabancane ikubakhumbuza ukuthi khona kulecala elenzakala ngemva kokuba sekuthethwe ilizwe. Icala leli alifuni mali, licala lifuna ukuthi kukhulunywe iqiniso nje kuphela ukuthi kanti babenzeni labo bantu. Kungaba njalo kuzadlula, abantwana kabamelanga bakufihlele. Bamele babe kwazi ukuthi kule nto enje yenzakalayo njalo ayibuye ngeqiniso into yangkhona umuntu wayeyenza phela wayele njongo. So ulayo impendulo yokuthi uzaphendula akutsho uma kusehlula abantwana basale bekwazi ukuthi kule nto enje eyenzakala okungekho emthethweni kodwa ayizange kukhulunywe ngayo.
Lo ngumnumzana Makanti Wadube owezapho owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
The Voice of America, VOA.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Ekhuluma le Studio 7, umqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi abalimi kufanele bahlanyele inhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa njalo badinge indlela zokuthi umhlabathi ugcine amanzi kakhulu ngesikhathi izulu lingani. Asimzweni elandisa.
Okokuqala, izulu liphuzile yebo kambe ukuqala ukuna ngoba liqala sesiphakathi kukampalakazi. Lokhu kutsho ukuthi silesikhathi esifitshane esokuvuthisa izilimo zethu. Silesikhathi esifitshane ukuthi sibe lenkotha ezwayo emadlelweni ukuze phela izifuyo zethu zibe lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuna kwezulu ngomnyaka ozayo. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi sinanzelele ukuthi nxa sikhetha inhlanyelo zokuhlanyela kathesi kumele zibe ngezivuthwa ngesikhathi esifitshane, i-90 kusiya ku-115 days.
Yiziphi izilimo abalimi abangaqina ngazo?
Asiqineni ukulima amabele, ukulima inyawuthi, ukulima indumba lezomaqutha, ukulima indumba lezesikhiwa u-sugar beans, ukulima ubhekilanga, i-sunflower phela, ngoba lokhu kuyazama ukumelana lokomo. Xa sizafaka isilimo somumbu, sifake inhlanyelo ezivuthwa njengoba ngisitsho nge-90 to 115.
Abalimi bengavikela njani izilimo zabo kanye lomhlabathi?
Ukuhlakula kakhulukazi lokugcina nje kumanzi lomdaka ensimini yethu, yikho sikhuthaza ukugejwa kwamagodi okuhlanyela kumbe imvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Sikhuthaza lokuthi sibuthe amahlamvu, utshani, amahlanga sembese umhlabathi esikuthi yi-mulching ngesikhiwo. Lokhu phela sisenzela ukuthi sigcine ubumanzi ensimini. Kukhona njalo udaba lokuthi izulu leli njengoba lisina kathesi lizabe lisiba lezikhathi lapho elima khona ukuna, kodwa kukhangelelwe ukuthi kusiya phela inyanga kanhlolanja uFebruwari singaba lakho ukuthi sithi singena kumbimbito ngale izulu selimile ukuna. Lathi abalimi sibone ukuthi izilimo zethu siyazincedisa sizivikele ekhuleni lakubudli obungasichitha ngalesi sikhathi. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi ungalima, ungahlanyela ngoba usiyakhangela ukuthi kumila kuhle yini. Akukho okuphandwa izinanakazana lezi eziphandayo, izikhwehle kanye lokuqumayo nxa kumila. ngoba kuvamile ukuthi nxa izulu lilutshwana ilanga lichisa kakhulu ubudli buba bunenge kakhulu. Kwesinye isikhathi ekumilisweni lapha ngenxa yokuthi izulu lakhona liyaxayela ukuna kungangamili kuhle. Asiphangiseni ukuqabanga sivala izikhexe lezi eziyabe zibe khona. Ukufaka umquba, ukufaka umfundiso, ukuvikela isilimo kuyabe kuqakathekile kakhulukazi ekuthini sizathola isivuno na kumbe hathi. Ukhula abalimi ikakhulu ngamaviki okuqala amahlanu kusiya kwalitshumi. Asiboneni ukuthi izilimo zethu akula khula oluncintisayo ukuze zikhule kuhle ngokuphangisa sithole ukuvuna. Balimi, umnyaka lo ulakho ukuthi sibe siba lamathuba lapho okuyabe kuchisa khona kakhulu. Asinanzeleleni ke ukuthi nxa siza kwenza esikwenzayo silandela siqondiswa yimbiko ezomkhathi. Imvundiso enjengeyokuzalisa i-ammonium nitrate lapho iurea kufakwa kumanzi. Ngakho kuyabe kumele sibe sihlala silalela ukuthi kuthiwane kwezomkhathi, umbiko ongaphuma emawayilesini, umbiko ongaphuma ebalimisini. Silandele iziqondiso lezo ekulimeni kwethu.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi we-Agritex eMatabeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Umeli Ndlovu lo Roland Duve abachove intshelele zani besuka eMidrand kwele South Africa besiya koBulawayo namuhla bebethotshwa imizimba eRatis Beauty Parlor. Okwamanje basaphumula kulandela uhamba umango oyisilinganiso sama-kilometers afika phose inkulungwane 865 kilometers. Ake sizwe uNdlovu exoxa lo Duve bethotshwa imizimba koBulawayo.
Sithina abantu abanye kathi bamba besikhapha besiphelekezela, which means endleleni kade kumnandi kakhulu kade besikhapha, imoto yajika ngasePolokwane from there zaqhubeka sibathathu. Bekumnandi impela, kodwa inkinga ekade ngilayo mina njengomuntu oqalayo ukuzilayikile kade ngakwazi lutho. So behamba ufunde endleleni ongawukuthi mfundile, kodwa namanje safunda ngoba saqele, kodwa sadinga ukuthi khona ngifundise. Sibo umuntu okade emfundisi wane kade ngazi lutho vele, nakhona kade ngasazelelanga ukuthi ngizobuya ngoba into zami fasile amathini ekoraiti. So and then sabuya-ke kahle sesifike emesina. It's a fortunate umfo wethu nguye laphana osuke wabe saba ne-appetite okuthi edle wabe sakhona ukuthi ebe namandla ukuthi eqhubekele eze phambili. So samfake emotweni wayesebetbridge, efetbridge saya refresha laphana e-tour elegency. Bekumnandi azile ukuhlakula, samngena ahlakuli wajabula. Sasuka-ke lapho-ke ntambama, it was around 7 or 8 if I'm not mistaken. And then umfo wethu upresi momasondo yena wasegibela-ke izimoto esiza etawuni umbe bengasayelesuketshoke. So sahamba kuhle kakhulu. Into nje cishe yasivelela nje ukuthi sitshaye ipotholo, amathochi kade engasabonisi kahle uba kundoku utshaye ipotholo. Lucky umuntu one-experience walibamba ibhasikiti azange wawa kuvele kwawafulethi ithaya lakhe. Sashintsa-ke ithaya-ke sahamba but sesihamba sisilala, kodwa sihamba kancane singasakhona ukugijima ngespeed. Saba nelakhi, sahlangana nomunye ubaba ongumalayisha naye ubehamba ngemoto yakhe, wasehamba isikhanyisela. Hayi lapho-ke sigijime kakhulu, uma sesikhanyisela asazi umuntu uthethe ividiyo kadathanga ngaze usuku. Hayi sigijime kakhulu mpela, sesilanda khona kumakhado. Sesesifika phambili ukhona kwatheka khona umhlabadi, hayi lapho sivele sakhathanga singasakhoni lutho. Kodwa hayi wena siyibambile sazofika. Hayi sazohlanga bezwa amadoda aseBulawayo, yazi sayihlinga ukuthi wambe uthole ifemila kuhamba khona nje. Umnandi ngihlala nabantu abaningi amade engabazi. Sathola amajida asihlanga bezavila from eBulawayo siya phambili team. Amakhithi abo mahle kakhulu, namadoda akhona afrenji kakhulu. So basikhapha nabantu babesuke nabegwanda besikhapha emoto yabo bazofika lapha eBulawayo. Bahlangana abobabuyezwa nabantu akade babona inhlela sizwa ngabo. Umnandi abona kadesi manje la silapha lapho bazombotoza, yazi kumnandi. This is my first time baningahleki.
Siyabonga kakhulu. Ungatsho ukuthi i-awareness or ibingeyani i-awareness, njalo usizo olube khona ebantwini or kukhona ukungakukhuluma njengamafitshane.
I-awareness ibing about drug awareness, ukuthi abantwana bengathathi izidakamizwe nxa yokuthi intsha eyiningi, abantwana abaningi abancane yoti sebelahlekelwa umkhumbulo nangengqondo nangenhlonipho yonke into sithi balahlekelele kusasa labo elihle ngenxa yokuthatha izidakamizwa. So besithi khona say no to drugs. And then usizo silitholile ebantwini, abantu abanyenjengoba esinikeza izimali, abanye besithele ukudla, abanye besinikeza amanzi namafruit endleleni, bekukuhle kakhulu mpela, besiye khona mpela bekukuhle kakhulu. Kodwa umndeni wamake engawutshelanga ukuthi khona ngiyabuya ngebhasikini ngoba ngomtheli bevuma. Kodwa kuhle ukuthi labo ngithole bekumele nogogo wami engade engamtshelanga naye, ngithole naye engilindile, ujabule kakhulu, ube proud. La ungenza ukuthi khona be-proud ukuthi nethi ngokuzanza izokhulu ukudlula lokho, ngiyabonga.
Okay, hayi siyabonga kakhulu. Hayi okunye siyabe siyazisana kanjalo kanjalo. Besicela nje abantu abasincedisayo, kukhona abanye lesifiso sokuthi besithumele ukuzosincedisa nathi, ngoba besihamba sisidla, siphuza amanzi, silungisa izinto eziningi.
Lapha lizwe abathakazelela intshelelezani umnumzana Roland Dube exoxa lo Meli Ndlovu bekobulawayo. Kulokuxokozela eZimbabwe lapha amapholisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eleCitizens Coalition for Change, umthakazi Republic Party, lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo lokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU PF. Ibandla le-CCC lithi ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olwaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, njalo lolwama-by-elections olwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC lo nkosazana Antonella Nare olilunga leZANU PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment, le yinto eyi-nature yegovernment ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, yi-long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame, bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Malare, ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi khona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them, ukuthi khona we break the law and then sesizathi khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele, sikukhangele again ukuthi khona are they following the rules and the regulations of the country, ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama laws just because they want to be seen in the public domain. Besithi khona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dallas nanso indaba
uma narito naye angazisisiyo ukuthi ukudemonstrator ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la ngibena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact umanare ku-the other way round kuZANU-PF, iZANU-PF esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program. Abanye abantu banabile thuba lokubana either bademonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate, izano esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Malala, impendulo khonapho sisuthini mama?
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa. Hayi Mlalazi, kodwa asikufake ngale indlela, ngoba nxa usithi khona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo, ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say, and ngiyakuzwisisa kwenza lokho, but again as the demonstrations angkhona alokuthula yini or ama demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithini sizayenza ngenkani uku demonstrator okulokuthula kukulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lodlaso uqalisa ukuba lemsindo engayenziwo ikho lapho kusuka kube lenkinga khona
yey kwenzani uyakhuluma lapho mama uthi khanya ngani ndinabaphikisayo lo msindo kakhulu ubudlangudlanga kuphela mlalazi
akusikho qiniso konoko nje ubuhle ukuthi yonke into ihlalise egcekeni eZimbabwe mhlawumbe challenge abezana uPF kunye noManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violate ama-citizens and that history is there ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrator against uhulumende bayamthreatena bamtshele hey lokho akwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu. iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them not abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule PF khona. So i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe because opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposizana. Inisho namachechi angasukuma athi sinikwenza lokhu izano iyaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare, posele ukugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba umlalazi.
All right, hayi ngiyamuzwa ubhuti. And ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalabo abaphikisana lezane PF. At times babefuna ukugetha iattention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona be babazama ukulwa lezane PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains abantu yakwalisa ukuthi khona afake i-adoption athi khona ngiya-adapta ngiyenze so I'm being tortured or what bekhulume izitori ezijiyeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngalo ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona beget i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo
gqiba khonapho mlala
Manare I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela wangani bami bezanu ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-control i-government ngoba konke lokhu esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo ngitsho lama-fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo kazakawa-approve asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho
lapha lizwe unkosazana Antonella Nare okubandla lezanu-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olulunga le-CCC Vexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Igesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
IBurkina Faso ngelinye lamazwe entshonalanga yezwekazi le-Afrika lapho abebutho abahluthune khona amandla ngombandula ngomnyaka ka-2022 abebutho bahluthuna amandla lanxa abedlulisa amalawulo wabesimuslim lapho lobudlelwano lamaqembu e-Al-Qaeda le-ISIS baba lomvukela kwaqhamuka ubudlwangudlwangu osebufinyelele lamazwe angomakhelwane esigabeni se-Sahel Elimelika liyasola kakhulu ubudlwangudlwangu obudalwe yilama lwayecatsha ehlasela abantu makhaza amabutho kunye lamapholisa akwele Burkina Faso ubudlwangudlwangu obujulileyo sobuthethe imphefumulo yabantu abaningi bakwele Burkina Faso kutsho isikhulumeli sogatsha lwe-State Department uMathew Miller siduduza labo abathintekileyo imindeni yabo lomphakathi eMelika lizahlala lizimisele ekuphathiseni ekulwisaneni lobudlwangudlwangu. Ngenxa yokungahlaliseki lokhu, eMelika likhuthaza abeBurkina Faso ukuthi bathathe amanyathelo okuvikela uZulu lengatsha zomphakathi, kutsho umsekeli wogatsha lukahulumende olubona ngokwezwekazi le-Afrika uMolly P. esipha ubufakazi edalele Congress kunsukwana ezisanda kwedlula. Siyazi icebo lokuvimba ubudlwangudlwangu lobu ngokugcwalisa amabutho alisoze lisebenze njengalokho okwenziwe kwele mali. Ukulungisisa ukungahlaliseki okwenzakala kwele Burkina Faso, siqhuqhuzela umhlahlandlela ozandulela umbuso kaZulu kusetshenziswa isikhathi esizafakwa sivunyelwane yibo bonke. EMelika likhathazekile ngokwenziwa nguhulumende osabambile okwesikhathi, okufana lokubamba ngamandla abantu ukuthi bangene kubutho, ukuncindezela uZulu lokuvimba abamabandla ezombusazwe. Lokhu kubangela ukuvimba abantu abasebenzela isizwe ukuthi kube lombuso kaZulu lokuthi ilungelo likaZulu lilondolozwe, kutsho uMila. Ukulondoloza ilungelo likaZulu lokucwayisisa ukwephula kwelungelo likaZulu losuku lokujezisa labo abayabe bebangele lokhu kuqakathekile ukuze kube lokuthula elizweni. EMelika lizaqhubeka lisebenzelana lohulumende wesikhatshana we-Transition Authority labanye ukuvikela ilungelo likaZulu, kutsho uMila. Sizaqhubeka siphathisa uZulu weleBurkina Faso emizameni yokuthola impilakahle lohulumende kaZulu kunye lokuthula elizweni.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Akubizwa ozwayo elusingo esigabeni seTokwana ePlumtree namuhla, lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lesikhalanga bethakazelela imvelaphi yabo njalo beziqhenya ngamasiko abo. Sixoxe lomunye wabaqoqi bawo, umnumzana Difa Dube.
Namhlanje lilanga elikhulu kakhulu wabunkomo, lapho kuhlangane khona abantu bebukalanga endaweni ebizwa kuthiwa kuseluswingo. Iluswingo leyi it's a traditional place eyaziwa kakhulu ngebizwe elakudala elibizwa kuthiwa yintantabagwana. Ntantabagwana kusho ukuthi wawungumuzi omncane owenkosi yethu uChibundule, njengoba sazi ukuthi uChibundule yena wayehlala laphana eCamerons. So ke abantu bazobehlangene lapha entantabagwana well known as iluswingo, lapho ukuthi bezogubha lolu suku bekhumbula ubukhosi bamandulo, bekhumbula imvelaphi yethu, njalo sizama lokufundisa isa lawa abancane ukuthi umlando ube kibo, njalo bakuzwisise kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngembali yakithi Bukalanga sikhuluma ngendawo enjani. Kuqakathekile kakhulu ukwenza izinto ezifana lazela lezi ngoba kuvuselela usiko lwakithi. Ingakho siyabamema bonke abantu bakithi, isizwe sakithi sonke, sithi bonke abanelisayo ukuthi bafike kweTokwana endawo lokuthiwa yiluswingo, siyabamema ukuthi abafike ngobuningi.
Ingaphi kahle kahle lindawo Dube?
Indawo ethiwa iLuswingo eTokwana, indawo leyo kusho ukuthi is 40 kilometers nxa usuka ePlumtree Town, uhamba ngedirection useya kuTokwana ezitolo. Nxa ufika eTokwana ezitolo, usungafika ubuze ukuthi izitolo zakuTokwana ziyinye kuphela, noma bangabiza ukuthi kukomakhekhe, usungabuza indawo ukuthi indawo ethiwa iLuswingo ingaphi. Kodwa ke okunye sizazama ukuthi sikwenze, siyalwisa ngako konke okusemandleni ukuthi sibhale amabhakane, amaphepha azobe ebhaliwe esitsho amadirection ukuthi nxa ufika lapho uje uqondele, njalo zizama ukufaka lama ashazi azasiza ukuthi ayenelise ukuthi atshele laba ababelahleka ukuthi indlela iqonde ngayo. Kodwa ke sithi bonke abantu bakithi ababuye, nalabo abangasoba bakalanga ababuye nabo bezozithola ithuba lokuthi bebandakanyeke ekufundeni izinto, noma bafunde ukuthi abantu bebukalanga baziphethe njani, bengabi belokho besizwa izinto beziqagela from laphana. Kodwa ke ababuye bezosondela duze lathi, sizogubha lolu suku sisonke sindawonye, ikakhulukazi abantu abantwana besikolo siyabamema kakhulu ukuthi abazali bavumele abantwana ukuthi ababuye ngoba kuyinto ekhangelane labo kakhulu ngoba thina abadala sokukuningi esikufundileyo esikwaziyo kodwa ke abantwana abancane futhi babuye sizobafundisa sibachiyele ifa lengqondo ukuthi basale besazi ukuthi impilo yayinjani njalo baqhubeka phambili nayo besiya ngayo.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi welusingo Khalanga Cultural Festival ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oStudio 7. Singake hlukanike sihlobo sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lethu lwanamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inaza usuku lokubambana oleUnity Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngutabo kancube.